Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuMbimbitho 2021 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulungiselelwa ukuhlatshwa kwabantu okwesibili iJackson yeSinopharm.
Silindele ukuthi sihlatshwe kwesibili, loba nje sizwa ezinye ingcitshi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa iJackson yesibili.
Umnumzana Obed Gudu osuke kumabandla aphikisayo wangena kubandla lezanu PF uthi wethuza kwenzakala kumacele eMDC.
A lot of regionalism, a lot of tribalism, not to mention the violence.
Wakuxokozela kakhulu ugcwele ubandlululo ubukhohlakali lokunye.
Kungcwatshwa umlingisi olodumo uEninira obulewe kule South Africa.
Sizwa ubuhlungu ukulahlekelwa lithalenti elingaki uAninira ukuthi ulahleke esifa kabuhlungu.
Siqoqa loJays Marabini osanda kwethula ingoma yereggae ethakazelelwa nguZulu.
EZimbabwe, eAfrika kuzo zonke indaba ithanda kakhulu ingoma le.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kukhala kusasa uhlelo lokuhlaba okwesibili abongi odokotela labanye abamungela iJackson yeSinopharm kusungulwa uhlelo lolu ngohlalanja lonyaka. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi bedlula inkulungwane ezingamachumi amane i-42,210 asebehlatshwe ukuhlandlala kuqala iJackson yeSinopharm eZimbabwe eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kukhangelelwe ukuba ihlandla lesibili lizaqala kusasa elizweni lonke jikelele. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sewahlatshwa okwesibili esenzela ukukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe ijekiseni le eyanikwa eleZimbabwe ngeleChina. Unkosikazi Juliet Khumalo, umongi osebenza esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals, uthi sekhangelele ukuhlatshwa ijekiseni yesibili.
Mina ngikhangelele ukuthola i-second dose ye-COVID vaccine ngolwesine lololuzayo. Engingakutsho ukuthi size ngihlatshwe kuqala. Angizange ngike ngibe lama side effects ngaphandle kokuzwa ubuhlungu kungalo engahlatshwa kiyo. Ngalokho ngibona ingani i-vaccine le isefu. Kasikhuthazeke siyihlabe sonke ukuze sivikeleke kubhubhane lolu.
Umongi umnumzana Wellington Chabangu uthi laye uselinde ukuhlatshwa okwesibili.
Asilindele ukuthi sihlatshwe kwesibili, loba nje sizwa ezinye ingcitshi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa iJackson yesibili. Kodwa siyananzelela ukuthi abanye lokhu ebengani basahlehlele emuva ekuhlatshweni lapha, mhlawumbe balindele ukuthi abanye behlatshwe iJackson yesibili beqale bebone abantu abakholwa ngokubona. Kodwa singakhangela vele ngekwempila kahle, izinyalo zikhangelelekile vele kuyo yonke imithi esiyithathayo emzimbeni yethu, kungasikho ngenxa yaleyi coronavirus kuphela, kodwa ke yonke vele imithi injalo. Ingakho akumangalisi ukuthi abantu bebelezinyalo nxa bengahlaba lijekiseni i-coronavirus yesibili.
Unkululeko Mathe osakhulayo ofunda eNational University of Science and Technology uthi usezimisele ukuhlatshwa Jackson yeSinopharm njengoba kungela muntu okuthiwa ulaliswe esibhedlela kulandela ukujova iJackson le.
Indaba ye-vaccine nokuthatha i-vaccine ku-right, ngoba sibona ama-ministers labo Vice President beyithatha, so asikaboni problem kiwo. That asamenye sithatha ivaccine, sihlale sivikelekile kucorona.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi akumelanga abantu babanjwe ngamandla ukuthi bahlatshwe iJackson yeSinopharm.
Wali siyananzela ukuthi umkhuhlane weCOVID-19 umkhuhlane omutsha. Imizamo yonke ikhona yokuthi lo mkhuhlane unqandwe ukuthi ungamemetheki. Siyakwazi ukubana kule nkulumo eziningi ngawo le vaccine ukuthi ayiqedakali, abanye bathi yaqedakala, kodwa sikutsho ukuthi lanxa kunye njengezakhamiza koBulawayo, abantu abahamba abakhululekileyo bahambe bayehlatshwa kwenzela ukuthi bavikeleke. Kodwa lo ongakhululekanga nje bakungabanjwa ngamandla la engazihlala, kodwa kuqakathekile ukuthi xa ungakhululekanga ungabamba abantu ngamandla ukuthi bangayihlatshwa. Sibayele abahamba abesala wabesabe, sikuhlonipha kunjalo.
Umqondisi wogatsha lwezempilakahle uKhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi inhlelo zokuqhutshwa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu iSinopharm kusiya phambili siza kwethulwa kusasa. Okwakhathesi bekulendawo ezine koBulawayo ezokuhlaba kwalabo abavunyelweyo kuhlelo lokuqala. Indawo lezi isibhedlela sempilo, iMaqhawe Clinic, eMakhandeni Clinic leprincess Margaret. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo, abantwana besikolo abaningi babuyela ezikolo kusasa kulandela ukuvulwa kwazo ngeviki ephelileyo. Kuqale kwemukelwa abakuGrade 7, Form 4 labakuForm 6. Okwamanje, bonke abantwana bakhangelelwe ukuba bayabuyela ezikolo ngesikhathi kulabanye ababalizi abathi abafundisi ngenxa yokuthi baswela impahla yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 leholo eliphansi. Uhulumende uthi uyazama ukulungisa konke okufunakala ezikolo ezavalwa kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 yakenye. Umnumzana Obed Gudu waye umsekeli kamongameli webandla le-Movement for Democratic Change elalikhokelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe uthi ucabange ukungena kubandla le-ZANU-PF ngenxa yokuthi kugcwele ubandlululo, ubukhohlakali lokunye kumabandla aphikisayo eZimbabwe. UGudu owamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uNumzana Constantino Chiwenga ngesikhathi engena kubandla le-ZANU-PF utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi ubesekhathele ngokwenzakala kumabandla aphikisayo.
There was a lot of intolerance, a lot of regionalism, a lot of tribalism, not to mention the violence.
Kwakuxokozela kakhulu, ugcwele ubandlululo, ubukhohlakali lokunye okwenza ngizwe ngingumuntu olahlekileyo. Ukulwa okwenzakala kungcwatshwa uMorgan Tsvangirai kwangethusi. Laba ngabantu abephula isisekelo sombuso webandla labo.
Flagrantly disrespected its own constitution.
Uthi uzizwa ekhululekile emoyeni ngalokhu akwenzileyo.
It's just a question of finding a political home that dovetails with my own ideological benchmark.
Lokho engikwenzileyo kuhambelana lemicabango yami kwezombusazwe okunjengokulwisana le neo colonialism, imicabango yami yokulwela abantu kuzwekazi le-Afrika, ukulwela abantu abancindezelwa kakhulu. Ngilesifiso sokubathuthukisa. Akulabandla elingela amaphutha, kodwa ngibone ukuba iZANU-PF yilo ikhaya lami.
Looking, taking into account my own deeply held ideological convictions, ZANU-PF was the home for me.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MTCT, umnumzana Witness Dube uthi hamba juba baza kuchutha phambili.
Danisa kakhulu ukuzwa ubaba Obed Gudu esithi uchiye i-MTCT ngalezi zathu azinikayo. Ethi kulo kuganga, ukuganga konke i-headquarter yokuganga ngokuzana. Ungumuntu osuke waba madola nzima wasekhathala, wabulawa indlala ehambeni, wasecabanga ukuthi kungcono nje azincengele indlala yakhe ngokudlala lokho okungadliwayo.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance.
Obed Gudu udula khangela ukuthi i-MDC Alliance akayazi. Ngoba akazange vele ayijoyine kuze kube namhlanje, ube vele ngumuntu engekho phakathi kwayo, njalo engumuntu oyiliswayo. Ngalokho siyazi ukuthi kulesizathu sokuthi akhulume kubi ngathi.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi uGudu unjengebele lendlela.
Wangena ku-MDC nge-backdoor, kavuthwanga, yikho limbona ephongweqa njengewabayi esuka lapho esiya laphana. Uvela ku-MDC thi, engena ku-MDC Khuphe, nango sebuyela futhi kuZANU-PF lapho wavela khona. Seqedile esithi iseko. Wasuka kuZANU wangena ku-MDC, waya ku-MDC kaKhuphe, khathesi sebuyele lapho ozalwa khona. Yikho ke amaphupha njalo singake saqeda isikhathi ngakho.
Kula malunga ebandla le-MDC Alliance amaningi okuthiwa asengena kubandla le-ZANU-PF,
selidilika ibandla elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abalandeli balo bathi liqinisaka ibandla leli. Unkosazana Enira owayesaziwa ngegama lokulingisa elithi Bimbayi kustudio 263 umabonakude ungcwatshwe namhla eZororo Cemetery eHarare. Unkosazana Nira ugwazwe ngabantu kwele South Africa ezihambela. Abantu abaningi bakhathazekile ngobhubha kukankosazana Nira. Omunye wabo ngunkosazana Thembeli Hlengoyo oloba imidlalo kumabonakude.
Sizwa ubuhlungu ukulahlekelwa lithalenti elingaki uAnanira, ukuthi ulahleke esifa kabuhlungu ephesheya kule South Africa. Ube ngumuntu ogifted kakhulu, singathi ngumuntu ophiwe kakhulu sikhangele kumabonakude eku-acteni kakhulu. Bekwanisa ukudlala umlingisa oright. I remember back sisakhula nje siqalisa nje ukungena kuze nezwe zamafilimu. Isikhathi sangikhona sasisebenzela kumakorokoza, sibona nje ukuthi amafilimu ayenziwa njani. I-Studio 263 la yayingeyinye yamasobhizi yayidlala esakhula ngawo back then kuma 2000. She was very talented person kakhulu uAnanira, and kubuhlungu ukuthi ufele sekwe South Africa ezama ukudinga impilo.
Lo ngukusizana Thembeli Hlengoyo oloba imidlalo kumabonakude, sixoxelaye ekubulawayo. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu badabuka kuzwekazi le-Asia batshengisele izolo kwelemelika besithi kumele kumiswe ukukhahlanyezwa kwabanye babo abatshaywa ngabamhlophe abathi yibo abenza kwaba lo mkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula izigidi ezilikhulu 122 million emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Joseph Biden uthi akumelanga abantu laba bahlutshwe ngoba kabalethanga umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bavota namhla eCongo Republic lapho umongameli Denis Sassou Nguesso ukhangelelwe ukuthi uzanqoba kukhetho lolu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uThulani Mgqoqojubane, induna kaMthwakazi ehlala eGoli. Usanda kuya esigodlweni seNkosi uZwelithini osanda kufihlwa kwaZulu Natal.
Angibingelele sizwe sikamzilikazi kamashobane nomambo.
Akusitshela ukuthi uhambe njani khonale esikodleni senkosi.
Ngithi anginazise abantu bakethu ukuthi njengoba nazo ukuthi siye saphuma siyale kwanongoma kwakhetho omthandayo nethimba lamadoda amane la bengihamba nawo okuyithimba lami, sisiyobabaza, sibabazela indlu yakwaZulu nesizwe sonke sakwaZulu. Hayi ngithi nje sibabazela nje amangoni wonke jikelele ngokukhothama kwengonyama isilo samabandla uBhejane Phume Sigqiwini uKing Goodwill Zwelithini kaBhekuZulu ingonyama yesizwe samaZulu.
Balamukele njani khona ngale esigodlweni?
Sifike sathola ukwamukeleka kahle sisizwe sikaMthwakazi, sathola ukunethezeka, sakwazi ukubabaza, sibabazela amazinyane noNdlunkulu basendlini yobukhosi. Konke lokho sikwenze kwenzeka ngentando kaNkulunkulu okungumvelinqangi osiphe amandla okuthi nathi siwazi ukugcina amadolo, sikhuphuke njalo size siyofika khona esigodlweni kwakhetho omthandayo. Abantu bakwaZulu njengoba nazi nani ukuthi sinobuhlobo obukhulu kabi esinabo nesizwe lesi samaZulu, okuyinto esiqakathekisa kakhulu thina ngoba ubuhlobo bethu siyabuqakathekisa ngoba nabo bebuqakathekisa ikakhulu bona abasendlunkulu yakwaZulu. Bafike basamukela kahle, sazizwa sisekhaya, kwayintokozo kakhulu ukuthi bebone abanye babo abahamba nomunye wabo okuwumzilikazi kamashobane eminyakeni eminenge edlule. Siye sababazela ke isilo samabandla konke kwahamba kahle wenziwa ke umsebenzi wokutshala isilo samabandla waba impumelelo konke lokho kube kusezandleni ziyamvela inqangi akuyena esikhothama kuye sonke
ugqiba okwalamhlanje babajubane
kibo bonke abazizwa belahlekelwe ngithi abaqine amadolo ngithi dudu yini nonke ngiphinde ngithi dudu esizweni sakwaZulu ngithi dudu emazinyaneni esilo ngithi dudu nakubona uNkulunkulu besilo
hayike olamhlazi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke besixoxa lenduna uThulani Mgqoqojubane induna kaMthokazi ehlala eGoli sithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo
sigcina amasiko
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukuamukelwa kulolu hlelo
Usiphatheleni lamhlanje
bemfuna sikhangele umbhalo kaLuke chapter 18 verse 31 lithi lona ilizwi lenkosi uJesu wadonsela abalitshumi lambili eceleni wabatshela wathi sesisiya eJerusalem lapho konke okulotshiwe ngabaprofethi ngendodana yomuntu kuzagcwaliseka ngakho-ke bemfuna sikhangele uhambo lukaJesu lapho esesiya eJerusalem lapho ayelanda khona ukuyabethelwa lapho ayelanda khona ukuyadubeka lapho ayelanda khona ukuyahlambazwa lapho uJesu owahamba esiya kuba imvana kaNkulunkulu eyafela izono zethu zonke bemfuthi unanzelela ukuthi mlaleli wami ubizo lukaNkulunkulu aluzwisiseki ngenxa yokuthi uJesu lapha ubabizela ukuthi ayekufa wayebabizela esigabeni sokuthi ngani usehlulekile ngani usenqotshiwe nxa wathelenga laphana esiphambanweni ekhafulelwe elo mqhele owameva edatshulelwe wathathelwa impahla zakhe kwakungani isitha sesinqobile kodwa kwakulubizo lwakhe uJesu lapho isitha esibona ngani sesinqotshiwe khona uNkulunkulu yena uyabebona ukunqoba kwethu lokunqoba kwentando yakhe ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi ubizo lukaNkulunkulu olungaphezu kwempilo yakho langaphezu kwempilo zabanye abantu ngesikhathi esiningi abanye abantu abasoze bazwisise ukuthi wenzelani lokhu okwenzayo ikanti kuyabe kulubizo lukaNkulunkulu into ekhuthazayo ukuthi uJesu elenge esiphambanweni kwakungani unqotshiwe kodwa thina sonke siyakwazi ukuba waba lokunqoba okwaba ngokwethu sonke ngakho lawe kunjalo empilweni yakho kule minye imimo okumbisimo ongena kiso okokuthi nxa omunye umuntu ekhangele iyabe cabanga ukuthi hayi umuntu lo sokuphelile wakhe kanti ngenxa yokuthi wena ungaphakathi kwenjongo kaNkulunkulu uyabo uhamba phakathi kohambo lokunqoba lapho-ke bengacabangeli babona ngelanga lesithathu usuvukile waphuma ethuneni phakathi kwesimo ebesenzima ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi abanengxisi yabo zesithi nxa sokunje sembethelwe esiphambanweni yonke into isiphelile kade hatshi izinto zikaNkulunkulu lobizo lwakhe aluzwisiseki kwezinye isikhathi emuntwini wonke ngoba uNkulunkulu wenza izinto eziba opposite lezinto zemhlabeni lapho umhlaba ucabanga ukuthi umuntu usehlulekile uNkulunkulu yena yikho lapho aqalisa khona ukusebenza ekusesigabeni sokuthi unqobe manje akwazi wena namhlanje empilweni yakho ungabe kumbe kulomkhuhlane ungabe kumbe kusemtshadweni wakho ungabe kumbe kungumsebenzi wakho ungabe kumbe kuyizinto zemali ezenotho ungabe kumbe kuyi kuyilalabo umuntu esithi kambe mina ngizayenda nini ngizathola nini umtshato sokwehlule. Kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi uNkulunkulu le njongo niyazi mina omunye umuntu othi uyahlala azabe le 40 years hayi lo ngasatshati kanti uNkulunkulu umlungisele umuntu wakhe abangahlangana kuphele sele 40 years ngabe esesele 20 years kumbe le 25 kumbe le 30 engxenye bezahlangana lo muntu ongawusuye lo uNkulunkulu ambekele yena. Ngakho ke ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba ungabodangala injongo kaNkulunkulu izokufezeka empilweni yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Basithandazeni baba ngegama likaJesu. Sithandazela wonke umuntu odangaleyo, wonke umuntu ocabanga ukuthi engxe yonke into isiphelile. Bakhuthaze ngomoya oyingcwele langezwi lakho kulabo abagulayo siyabathandazela baphilise ngegama likaJesu. Amen.
Lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli inkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli inkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
lengale tshona njani mthwakazo mohle zimpapo mohle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama ngu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo. Umhlubulo uthengisa imbiza zokufaka amaluba lokunye okujiyeneyo. Mhlubulo ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela okuningi ngomsebenzi wakho.
Sanibonani balaleli, umsebenzi wami enguyenzayo umsebenzi wokubumba imbiza zokufaka amaluba ngisebenzisa amaplastic. Afana lesigubhu sama drink elizinatha elizilahla, mina ngizihambe ngizidobha ngizibuthanisa. Ngemva kokuzibuthanisa ngiyazilungisa ngizikhathekhathe zibe ngimbiza ezinhle. Sengizifaka amabhenda ngilungise kube kuhle ukuthi usungafaka endlini noma ngaphandle eyadini noma ukulengisa ngapi noma ikuma functions singasebenzisa ngoba ngilungisa la ngamavazi okufakela ama artificial flowers.
Yazi Robson, inengi labatsha elizweni liyakhala lesithi elizweni akulamsebenzi, kodwa wena usuthole indlela yokuziphandela usebenzisa ama plastic. Ulawo yilamazi okupha abontanga ababona ngani akusela indlela zokusiphandela elizweni.
Yeah, iqiniso lelo Mr. Hobe. Enenge lethu elabatsha siyakhala kakhulu sithi elizweni akulamsebenzi. Lami bengumunye wabanye abakhalayo besithi elizweni akulamsebenzi, kodwa ngemva kwesikhathi ngabona ukuthi ukukhala akusisi. Into eqhakathekileyo ukudinga into ongayenza wena ukuthi ube lomsebenzi, ngoba imsebenzi lesilinda imsebenzi eqala ngabanye abantu. So mina ngathatha ngayenza ukuthi lami ngiqale umsebenzi ongowami. So ngakhona lokho mina ngithi kwabatsha, khangela lapho okhona ukuthi kuyini ongakuthatha ukusebenzisa. Kungaba yikulima kwindawo encane, qala ngendawo encane. Udingi into engadingi imali eningi, kodwa sungaqali into engakusiza empilweni. Ngoba lami nginje ngi-example womuntu owayehlupheka ngokudinga umsebenzi, ngokudinga imali yokuqala ibhizimisi. Kodwa ngabona into eyingcekeza amaplastic izigubhu, ngazidobha ngaqala eyami ibhizimisi. So lawe usesomutsha, khangela lapho khona ukuthi kulane usungaqala enye into engadingi imali enenge, efuna nje wena ingqondo zakho ukuthi uzisebenzise uqale into engakusiza.
Hayi, sakuzwa Robson. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi, gciba ingxoxo yethu.
Imbiza engizilungisayo lama plastic ngezigubhu zihle kakhulu balaleli. Abafuna ukuzibona, abafuna ukuthenga, lingambamba kulabo abaseZimbabwe bangangithola bangamvakashela Chabalala. Kulabo abakhatshana abangafuna ukuthumela lokubona, selingangithinta kunombolo ezithi 0777 324 576 kumbe selingandithola kwenye number is 0777324578, ngenye nombolo elingandithola kuyo mali kuthe kwenye.
Silukandaba liyamuzwa uRobson Mhlubulo, usomabhizimusi osakhulayo. Siyabonga kakhulu Robson ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiswe sedliwe ngumangoyi olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaikove Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Mike Hobe. Namhla silomajaha wodwa Ndlovu owaziwa ngegama lokucula elithi Jays Marabini usanda kwethula indlikizane yengoma yomdumo wamakhosi iRegge.
Yamle edume kakhulu eyindume ezulu ethandwa ngabantu ngendlela eyisimangaliso eZimbabwe eAfrica kuzo zonke indaba ithanda kakhulu ingoma le engikhiphileyo ngemva kwezusuku ezintathu ezidlulileyo ithi ja deliver us. Ingoma engiyizileyo ngomdumo weRegge esindebeni sithi umdumo wamakhosi, umdumo wezihlengeni. Hayi, bayithanda kakhulu abantu kakhulu, kusho ukuthi ngezindlela abantu bebevele belinde ukuzwa umculo ongani uwehlukile kulalowo mhlawumbe ebengiwenza. So ngakho kuyajabulisa ngaba kusukuma wonke umuntu, kusunxa ungakasukumi. Hayi, kusho ukuthi kumele usukume la uyilalele ingoma, ngoba sengifonelwe ngabantu abaningi, ngize ngifonelwe la nguThuthukani Cele lo obedlala lo Lucky Dube entshela ukuthi ingoma le uyaendoza is the best song so far in Africa. Ikungiphakamise kakhulu lami ukuthi ngizwe, kwangijabulisa kakhulu ukuthi ngizwe ukuthi khona abantu abakhulu njengoThuthukani bayibonile le ngoma bayithanda. Emkambo wezingoma ingoma iyenza izimanga, iyenza izimanga, iyenza izimanga kakhulu. Okungijabulisayo ukuthi abantu bayasekela ngendlela engumangaliso kubo YouTube lapha kuzo zonke indawo abantu bayithanda. Njalo abasakazi abaningi sebeyithethi bayidlala kakhulu kuma-radio stations. So isihambile yazafika kubo Swaziland, kathesi kulomunye uDJ oyifunayo eZambia. Angikhulumi ngeZimbabwe ngoba bayithanda kakhulu. Ngevike ezanza benile interview lapha kuradio SAUK. So kuhle kakhulu kubona abantu besukuma besekela umculo abamthandayo. So ngakho hayi, kunjabulisa kakhulu, kunjabulisa kakhulu ukuthi indlela ehamba ngayo. So abantu abahambe bafika ku YouTube, bafike ba like, ba subscribe. Kevele kumculo engiwuthandayo ngisho njalo. Ngiyawuthanda kakhulu, ikakhulu endlala kakhulu Bob Marley, Peter Tosh. Ngumculo le message, ngumculo ohlanganisa abantu kungakhethelekile ukuthi uvela ngapi komhlaba. Uma ungadlala umculo weRegge wonke umuntu uyawuzwisisa, uyawunderstand ngoba umculo odumileyo njalo umculo othandwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke ngendlela lingoma ehamba ngayo kusho ukuthi kusamele vele ngenze i-album yayo iRegge. So ngakho ke vele ingoma zikhona, zivele zikhona zifoso kufanele iphela mina nge studio ngifike ngifake izingoma ngenze i-album, ngenzela abantu i-album ngoba hayi bathanda kakhulu 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 umculo weRegge. Lo mculo emvele ngiwenzayo, engiwenza ngakayenza iRegge, ngizaqhubekeka lawo ngiwenza, ngizabe ngirekhoda. Kusho ukuthi ingathanda kakhulu ngizabe ngirekhoda lo mculo ekade emvele ngiwenza, ngiphinde ngiregede umculo weRegge ngoba lawo lo emvele ngiwenza ulabalandeli abaningi kakhulu. Lalo iRegge sihlwangezelela-ke ukuthi abantu hawu kuhle kuvele kube indumiso. Country, John.
ukuhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo sokulungiselelwa ukuhlatshwa kwabantu okwesibili ijekiseni yeSinopharm kungcwatshwa umlingisi olodumo uNNira obulewe kwele South Africa. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube.